America iyakwazi ukuthi yona ayikho eqinisweni ngayisithi ama sanction afakele abalutshwane. Iyakwazi ukuthi kumbe ngabalutshwane ama individuals amalutshwane ama company iyakwazi ukuthi wona lawo ayenze ukuthi economy ikhale, ayenze ukuthi abantu beZimbabwe bedubeke ngenxa yama sanctions wona laba afakileyo. Kumele sikhumbule njalo ukubana abakhiphanga okuthiwa izidera, leyo izidera izafuna i-senate e-US America ukuthi i-congress ukuthi i-repile, so lokho ikhona layo. So i-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphaka, sezibulale i-economy yeZimbabwe, si-driver imota ebambe i-handbrake.
Ye, baba Mlalazi, ungamphendula sithini lapha ubaba Msaga, ngoba elemeleka lithi hatshi bo izijeziso lezi zaphakela abantu ezanu hatshi lize lonke.
Kufanele sibuyele emva kancane ukubana ama-functions uze sifike kuwo kwaku-10 kwakule nto eziningi ezazisenzakala kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya ku-2002 lapho esaba le-election, i-parliamentary election eka-2000 ngenxa ye-violence udlame olwalukhona. As a result, i-America lamanye amazwe ahlanganisela European Union le-Britain basebefaka abathi bona ngama-restrictive measures. Ama-restrictive measures ayehlanganisa ukuvimba ababebanga umnotho or ababe-participate kuma-issues e-violence lama-human rights abuses. However, into okufanele sivumelane ngayo yokuthi lama measures abafakayo kawazanga affecte kuphela laba bantu ababefakiwe, asuka affecta labantu in general, ngoba kulezi izinto okwakufanele iZimbabwe nelisa ukuzenza yasisehluleka ukuzenza, eziyokuboleka imali landani, but ayistophangi issues ze-aid. Kodwa-ke laba abakhala ngama-sanctions namhlanje bathola indlela yokubana baqhubeke belutha, basebelutha ngamandla bethemba ukuthi bayakuma ngemva kwama-sanctions, bathi ama-sanctions wasebuleka ilizwe. Ama-sanctions yebo sonke siyavuma akhontributhile uku-affecta even the ordinary person. Kodwa okubuleli ilizwe kakhulu kasoma-sanctions afakwe e-America labo-Britain labo-EU. Okubuleli ilizwe ngama-sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe. Osokwenza abantu babaleka eZimbabwe baya emazweni amanye ukuze bathole impilo engcono.
Ngothi sikubamba umlomo khonapho. Msaga, ngena khonapho baba. Uyamuzwa uthini lapho Mlalazi?
Ngiyathokoza kakhulu ngokubana ubaba Umlalazi uqalise waya emuva wasinika imbangela yokubana ama-sanctions abuya njani. Ingelani ngamafitshane mbuyele njalo ngithi hayi, ayisiyo i-reason imbangela yama-sanctions. I-America le-Britain zihlakaniphe okumangalisayo, babona ukubana iZimbabwe isithethe umhlabathi. Bathi bebona ukuthi iZimbabwe isithethe umhlabathi, babona ukuthi into le singayekelela isiya phambili, bayavula amehlo e-Afrika yonke. Bayezwa kusasa i-South Africa ithi la isifuna, i-Angola itho njalo, le-Mozambique usiya njalo. Bathi manini sibafakele izijeziso zenotho, sibatshengisele ukubana lokho abakwenzileyo akuyenzwa. Ngoba i-Britain yayingathokozanga ngokuthathwa kwe-land, ngokuthi abantu beZimbabwe bezibuse bekontrole umhlabathi wabo. Njalo nje bafaka ama-sanctions lawo abacatsha bethi ngama-restrictive measures. Ngiyabonga ukuthi baba Mlalazi uyavuma ukuthi ukuba restrictive ugcina ungasasebenzi ngoba ugcina soku-affecta wonke umuntu eZimbabwe. Ngoba asisakwanisi lokuboleka, asisakwanisi lokwenza amabhizinisi lamanye amazwe atshiyeneyo ngenxa yama-sanctions. Amabhanka asakwanisi ukuthi e-transfer izimali ziphuma eZimbabwe siya kwamanye amazwe, kumbe zingena eZimbabwe izimali. Bengenza njalo sebefayinwa inkalakatha inkulungwane zezimali. Yiwo ama-effect ama-sanctions. Ngalokho i-economy ayisakwanisi ukuthi iphefumule, isikhwehlele i-economy ngenxa yama-sanctions. Akulalizwe elingela i-corruption. Even yona i-America inayo bayalwa, i-Africa ikhona i-corruption, bayatshontsha. Mhlawumbe nxa kade besithi Zimbabwe kulabatshontshayo, ayisikho kade kungathi kulalela i-economy ifike lapho efike khona.
Yes, ubambe la umlomo.
Dikathesi iyakhwehlela ngenxa yama-sanction. So amele ikhitshwe.
Baba Mlalazi, uMusaka kuthi hayi awuzikhitshwe izithezo lezi.
Avumelana la saka ukuthi ama-sanctions kawakhitshwe ngoba kasazange asebenze lokho ayevele ekufakeni. Kodwa-ke into engibuza uMsanga ukuthi uma ama-sanctions angakhitshwa abantu bezanu-P_F bazama yini ukutshontsha ngoba phela abanye bethu insist ukuthi i-biggest problem yethu biggest ibingayisiwo ma-sanctions per se okubulela izwe kakhulu ngamasela